way forward sikhangelele ukuthi siyangena kulono lukhetho kusasa ama candidates ethu abe faila ezek afuna ukuthi ama candidates ethu ayiqine efaila ngomhla ka 7 bekuza so make sure ukuthi kusasa wonke umuntu ocontestayo uyafaila ama papers akhe they in order so sesingena ngegap sesingena sesibamba izano PF ngempondo zayo ayikhona ukuthi siflathele ichayinyovane strategy kasebenza kuzama lokho sokwehlulekile
yibaphi labo abazancintisa
iyona leyana okuthiwa yabusa eyayikhetha ama candidates eyayisipisela emuva ngesikhathi ngemuva kwesikhathi sabomzilikazi kodwa lanxa sasingavumelani layo yakhipha impumela eyayifunwa nguZulu kodwa la ezizikliwi zakhipha bonabo abantu abafunwa nguZulu babafaka eceleni so sizathatha bona bana abantu ababevele bekuthiwe bafunwa nguZulu kungakhathalekile ukuthi nguphi umhlobo kungakhathalekile lokuthi uvela kuyiphi indawo okuqakathekileyo ngokuthi abantu babethe baya kufuna ngayona leyo ndlela eyasetshenziswa yinhlanganiso ukuthi ikhethe inkokheli so yiyo esizayisebenzisa unumber one yibo siyabathatha sibafake nxa unumber one engakwanisi siyadinga unumber two nxa unumber two engakwanisi siyadinga unumber three ngayona leyana ndlela ababephume ngayo besiyatshaya intambo kusasa nxa bengehlulekile kusasa sebezafaka first thing in the morning ngolesibili nendlela esazivula ngayo
bakhona abathi abafuni ukuthi bencintise elibakhethayo ngeke ngezwa ukukhuluma ngomunye webite bridge ukuthi kasafuni ukulandela izinqumo ze-CCC bonke labo elibalandayo bavuma ukuthi ngempela bazancintisa
asikabi lenkinga lo muntu othi kakwanisi abantu into abakhala ngayo zindleko ezibonakalayo i-nomination fees abanye kabalazo so siyadinga kuzakhamizi siyadinga kuma-churches siyadinga kuma organizations atshiyeneyo ngani ngoba ibandakalela mali kudiaspora ukuthi basincedise bakhona sebekwanisile ukuthi basincedise ukwenzela ukuthi imali lezo abantu banjani bancediseke ama kuma nomination fees kakhulu kuma members of parliament nakuma PR yikho kufunakala khona iindleko zemali ukubana babe ba register amabizo abo as ama candidates bangaba khona abathi kabafuna ukungena on the basis yokuthi babe ngama profession and they have moved on ngoba politics I see ndlela abadinga ngayo ukuphila kodwa kambalwa enxa kungaba le one kuphela kobulawayo esengingayizwa so kodwa kwezindawo zonke lezi abantu bazangena ekhethweni ngani ngoba yiyo phela indlela yokungena kuspace yonale abantu bebevalule phandle inkantolo isibavulele ukuthi nasi ihofisi kanobhala jikelele akula akudingakali imali ukuthi uze unginike mina ukuthi wena uzuye ngena ukube yicandidate akudingakali nxa ungumama ukuthi ngikukhuthaze ukuthi uze ngubambabambe ukwenzela ukuthi uzungene kuposition nxa ungumama uya encourage you siyabafuna omama siyafuna ama-ontanga ukuthi bangene be-free kungalali mali ndleko ezifakwayo ukuthi abantu babhadale ukuthi ba-contest.